phela ilizwe limele livikelwe inkomo ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha lalaphayana abantu kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe ilizwe lifana lomuzi ongowethu nxa ungubaba inkomo ngekhaya ule muli yakho usiko lwakini lomkhubo wakini landilana awumelanga ulahlwe kodwa kwesi sikhathi imikhuba yakho nezenze selisenza kubi kwesi sikhathi kuphinde kuphambanisa ezinye izinto ucivi lamadlozi lo nxa singathethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle so ipatriotic lena i-right yona kodwa imele ibanjwe kuhle ingabi yinto ephambanisa abanye kodwa ibe yinto yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze lakhona okwesakutholayo uzivusi wethu lo wasamtholwayo owalwelwa ngobonkomo uJoshua Nkomo babeyabehudula ilizwe leli belilwela kumele sikulondoloze khonokho Nkomo
abawusolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu-PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxa sokuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa okusegcikeni
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo nxa zibuya zihluphekisa abantu abahluphekayo Nkomo abantu makhaza yibo abahluphekayo izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni labo vele bakuzwa vele ngitsho abantu bonke abaphezulu labana vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandane labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana urapatholo lwana wabuya e-United Nations wakhuluma wathi ama-sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo yinto ekhona ukuthi nxa usiyacela ama-sanctions ukuthi ama-sanctions abuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo yibo abantu abahluphekayo kathesi abakhaya abakhalayo kathesi yonke into eyenzakalayo abantu abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele akulahlupha balani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so nxa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lomthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibile ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esezele ukuthi yena at the end of the day khonoko kumphathise kambe Nkomo usho abantu nxa bengathi sebehluphekile ubusuzuza ukuthi usasa uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe leli ngelethu sonke abantu akumelanga bahlutshekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziswe zenotho